Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sina kobulawa yithi siqale sabiswa sabhekana lamapolisa sahle sathola amapolisa evimbile lapha jongene senzele khona. Then kuthe kusiye emini sezwa sokuthiwa abafowethu sebebotshiwe eHarare. So lokhu kukhombisa ukuthi uhulumende esaba ngasafuna ukuthi abantu behlangane.
Amalunga e-CCC abotshwe ngempelaviki amiswe emthethwandaba lamhla esetheswa amacala okwenza umhlangano ngokungekho emthethweni lokuzama ukutshotshozela udlakela.
Thina silahlekelwe kakhulu ngoba uLusi besingithithi naye ngumuntu obeyiphila emolini yethu. Nguye obengani singathi yi-glue njalo obehambe ngapha la ngapha sithi ekhaya sithi emzini wakhe sithi loba ngabangani nje waba around. Konke besiqina around uLusi.
ULusi Yasini obeyintatheli izindaba ye-Studio 7 kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change afike phose amachumi ayisificaminwembili 79 amiswe emthethwandaba namhla isetheswa amacala okuqhuba umhlangano ngokungekho emthethweni ukuzama ukutshotshozela udlakela lobudlwangudlwangu elizweni. Amalunga la abotshwe emzini kamnumzana Jameson Timba eHarare ngempela viki ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Day of the African Child. Amagqwetha abo athi abanye babo batshaywe kabuhlungu ngamapholisa ngakho-ke kumele bayehlolwa ngokutshetsha isibhedlela. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bathi abantu laba bazenzisa ngoba bayakwazi ukuba kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC lapho kuzakhethwa umongameli Emmerson Mnangagwa kwakuba akhokhele inhlanganiso le okwesikhatshana. Abakumabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu bathi asenciphe kakhulu okuba lohulumende okhululekileyo amathuba la elizweni. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGift we-Studio 7 ixoxelo Mnumzana Pasha Sivanda okunhlanganiso ye-Blue Movement ethi ezibiza ngokuthi i-Blue Movement efisa ukubumba ibandla elizakhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Babotshwa abantu beHarare kuqale wamiswa owethu umbutho kobulawayo. Thina kobulawayo yithi siqale samiswa sabhekana lamapholisa sahle sathola amapholisa evimbile lapha jongumele senzele khona. Then kuthe kusiye emini sezwa sokuthiwa abafowethu sebebotshiwe eHarare. So lokhu kukhombisa ukuthi uhulumende esaba, uhulumende akathembi, uhulumende akasafuni ukuthi abantu behlangane ngoba uzaba kwazi ukuthi isisekelo sombuso siyavumela ukuthi abantu behlangane loba bahlangana ngokwebandla ngokwezombusazwe i-Freedom of Association. And lapho eZimbabwe sesibona ukuthi hayi aso sisekelo sombuso esivayolethwayo kodwa sokuhlaselwa wona amalungelo abantu ngokwawo. So indaba ezibuhlungu kakhulu sile.
Ye, kodwa kuthiwe nxa sisikhangela lokho kuthiwa idemokhrasi kwele Zimbabwe kambe kayinciphi yini? Njalo kulabanye abathi hayi lokho kwenziwa yi-CCC ngokuyidrama nje ngoba kuzaba le-SADC umhlangano umongameli Emmerson Mnangagwa ozakhethwa ukuthi awukhokhele. Kakisiko khonokho Baba Sibanda.
Hayi, idemokhrasi uzibuse usenciphile sibili ngoba kukho konke khonokho. Angithi bavalele thina kobulawayo bakuphi abaseHarare izolo besisetshiloyi basivalela futhi sifuna ukuhlangana lama youth. So and kukho konke khona kulabo abavala khona besiya besile mvumo esiyithole emapoliseni ukuthi hayi sihlangane and abala sizathu sokuthi bethi basivalele ngoba besenza into engekhethekileyo. So bayesaba bona ngoba bayazi ukuthi umbusa abanawo bawuthatha ngokusela, umbusa abanawo bawuthathanga kakuhle. Yikho ke nxa kungani sokusondela khonokho kwesadadi benganabathemba bafuna ukubona abantu behlangana kungakhathalekile ukuthi abantu bahlanganiswa.
Lo mnumzana Rafael Pashos Vanda ozithi kunhlanganiso ye Blue Movement obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwabulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Khojakwashe Musaka oyivandla le ZANU PF.
Ezigijini ukubana sidiscuss ukuthi bachayo ngempela ngoba siyakwazi ukuthi laba bantu sonke isikhathi tinxa sokusiba lomhlangano omkhulu okubuthana elizweni balendlela zabo ezokuthi benza ama drama abo beqamba amanga bethi bachayiwe abanye bethi barichiwe. Siyakwazi ngithemba liyakwazi ukuthi zake zaba namacala amaningi abo beqamba amanga bethi bona bachayiwe bengachaywanga. Njengalokho asikwazi asila kufakazi obokubana laba abantu bachayiwe ngempela bakhona ukubana baya actor khonapha bengathintwanga laba bantu. So asikabi labo ubufakazi bokubana bachayiwe.
Kodwa nxa sokungenisa dakhi vele ingena njani khonapha abantu bechayiwe njalo besemthethwa ndawo ye nxa sukhangele khonapho anti yabona ukuthi abantu laba bachayiwe sibili isadiki manje ingena njani khonapho ukuthi bebezama ukuthi benze khonokho ngani idrama kambe kungaba idrama khonokho abantu belimele.
Yebo bayakwazi ukuthi ilizwe elingcweliswa njalo yikho babeya le slogan yabo yokuthi ukuthela inhlabathi islogan yokuthela inhlabathi ngokuphambanisa yonke into emele yenzwe elizweni kumbe konke okumele kwenze ukuthi siyakhe ilizwe babefuna ukuthela inhlabathi besithi sithela ekudleni ukuthi ungahleki. So bayakwazi ukubana bengademonstrator kuyakwazi ukuba le report yokuthi hayi i-SADC summit ayine ngoba eZimbabwe akulakuthula ngoba eZimbabwe abantu bayademonstrator kulokutshaywa kulempi. So abantu laba abahlakaniphile babe betshelwe ngamazwe anjengabe-America ukubana beyenze lokhu abakwenzayo ukubana kungcolise ibizwe lelizwe. Kungangcolisa ibizwe lelizwe i-SADC summit ibisikhansilwa.
Kambe kungenzakala khonokho ukuthi ivale i-SADC summit nxa ukuthi kulabantu abatshengiselayo
kuyenzakala yikho kuthiwa ngama-human rights yikho kuthiwa ngama-human rights kuyenzakala ukubana ivalwe.
Lo mnumzana Khojakwashe Musaka okubandla lezanu PF obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Kusenjalo osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla lezanu PF umnumzana Mike Chimombe lo mnumzana Moses Mpofu bathi abenelisi kuya emahofisini ohlangothi olulwisana lenkohlakalo olweZimbabwe Anti-Corruption Commission njengoba bengaphandle kwelizwe. Ababili laba bathume emahofisini la amagqwetha abo awe Antonio and Sotero Legal Practitioners besithi bazinikele ukuphathisa iZak ekuchwayisiseni kodaba lwenkohlakalo yamadola emelika izigidi ezingamachumi amane i-$40 million okubikwa bayiphiwa yi-commission ye Zimbabwe Electoral Commission yakenye kulandela ukuvumelana kwabo layo ukuba bethenge okwakusetshenziswa ngesikhathi sokhetho elizweni. Lokhu kuza kulandela imbiko eyakhutshwa isikhulumeli salolu hlangothi uCommissioner Thandiwe Mlobane eyokuthi uhlangothi lolu lumelele ukubuzisisa usomabhizimusi laba kanye lomnumzana Wicknell Chivayo ngodaba lolu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umthetho vele wonyavumela ngoba nxa kumbe ungumsolwa kumbe uyisase kumbe ungisibotshwa amalungelo akho kathatha kathatheki ngamalungelo akho kunjalo nje nxa kuthiwa khona uyabiswa izak asodale asonkantolo i-commission ngazi ukuthi ngikhonke singathi khona banama-arresting powers ya sokukubona ojaha labantu ukuthi nxa sibe sizosebenzele elizinto bephendula bazafanele batshengise iqiniso lokuthi babengekho bazaphrodisa ama-passport abo ilanga lokuphuma elizweni ngelanga lezeni akuhluphi kulilungele akudingi ukuthi abantu baqale ukuphapha amasosha.
So abanye bebekhala ke lapha ngokuthi kuvele kuyimvama yayo izakhe ukuthi nxa ikhangela kumbe indaba zalabo abalobudlelwano lezanu PF azikhatshana, libona sengathi udaba lolu lungahamba njani?
Siyazibheka inkohlakalo ngalo nxa njani bekhuluma ngendaba yenkohlakalo. Uyafika enkantolo yindaba nje ekhulukhulunayo khathe awusuze kuthiuthekhuluma abanacala ngoba isivumelwano sibokasikho lezeke bavumelana le company sosobusiness osegoli bazadinga indawo ngoba asiyazibheka ukuthi angisho ngekuthiwa kathi capture judiciary akusuze kusethise ukuthi engaphuma nje bengiyabingenacala ngoba laba bangabantu abantu bezama ngoba awusozeuyize independent ungasenimpi wezama so lapha ukusitela uqondane la bona ofula igwana labo thigumba bona abanika othizayo labo labothi umuntu ibhizinisi lakhona akunisibasoli wazakhela.
Lo ngumnumzana Rejoicing Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Obexoxa icingweni loThabo Kancube weStudio 7.
Nangaphezulu kokubandlululwa wabo kanye lenkinga okungenzeka babhekane lazo empilweni, ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingulusi Selemani Yasini.
Intathela izindaba yomsakazo weStudio 7 uLucy Yasini kasekho. Umne wabo uJohn Yasini uthi uLucy ubulawe yisifo semvukuzane. uLucy wasebenza emsakazweni kaRadio 4 engakaqhatshwa umsakazo weStudio 7. Ubesebenzela eHarare. Ake sizwe umnumzana Yasini ekhuluma ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Hayi, thina silahlekelwe kakhulu ngoba uLucy besengisithethe naye ngumuntu obeyiphila emolini yethu. Nguye obengani esingathi yiglue njalo obehambe ngapha langapha, sithi ekhaya, sithi emzini wakhe, sithi loba ngabangani nje baba around. Wonke besiqina around uLucy. Ube ngumuntu sibili othembekileyo ukuthi vele lawo nxa uphelelwe maya kuye into zakho ziyalunga. Hayi, ngakusho nje amafitshane, silahlekelwe, silahlekelwe kakhulu kakhulu.
Ye, singathi khona manje amalungiselelo ami ngaphi baba Yasini ngokuyambeka?
Okwakathesi sikakabi le plan engako ebambekayo, kodwa sesigijimagijimile sathola amaphepha la afunakalayo njengo-burial order le nto ezinjalo. Sesilungisile, into esiyihlele nje ukuthi sihlale phansi thina njengomdeni bese sidecide ukuthi usisi wethu uzangcwatshwa ngaphi. Njalo into ezinjengazokuhamba abo-transport abo-coffini babanjaumhlobo njani ezinjalo. Otherwise i-main thing yamaphepha ase-right eselungisiwe yiwathi sowalungisile ngalonke namhla.
Singathi zihlobo lazo zonke sezibuyile yini zokuthiwa kulo gogo kumele abuye vele mala?
Ugogo ubuyile, wafika uLucy engatshoni, so babonana. Ngilokho ekhona ugogo, umuntu esimlindileyo umntana wakhe oyintombazana lo obese-UK. So sikhangelele ukuthi angafika namhla ntambama kumbe kusase kuseni, njengokutsho kwabo singazi kumbe kungaphazamiseka, kodwa sikhangelele namhla ntambama lo wakusasa ekuseni.
Ye, uthi abantwana abanganani njalo bangaki?
uLucy vele abantwana ababili kuphela, umfana ole about 31 le ngomna
waso inkazana lo se UK. Lo ke ngumnumzana John Yasini, umne wabo kaLucy Yasini obesebenze kumsakazo weStudio 7 ongasekho. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Udaba olulandelayo olomkhankaso wokhetho lokudinga umongameli weMelika lilulotshelwe intatheli zindaba yeVoice of America uScott Stearns lalwethulelwa yiStudio 7. Umthethwandaba ophakemeyo eMelika weSupreme Court ngeviki edluleyo ucitshe isinqumo sokuthi kusetshenziswe umtshina ozavumela ukuthi imibhobho eminingi idubule njengemkhulu eyama-machine guns. inyathelo leli libangela ukuthi udaba lwemibhobho labanini bayo luhlale lusemlonyeni wabaningi. Okwamanje kukhankaselwa ukhetho lokudinga umongameli eMelika. Imitshina yama-bump stock incedisa ukuthi izikhali zidubule amakhulu lamakhulu enhlamvu ngomzuzu owodwa. Yamiswa ukusebenza ngumnumzana Donald Trump engumongameli ngenyanga kaMpalakazi ngomnyaka ka-2018.
This morning we also completed the process to issue a new
ale yokuseni sigcibe amalungiselelo awokuthi sinikeze imithetho emitsha yokwenqabela imitshina yama-bump stocks.
Lokhu kwalandela isehlakalo edolobheni le-Las Vegas ngomnyaka ka-2017 lapho kwadutshelwa njalo kwabhubha abantu abangamashumi ayisithupha 60 emcimbini womculo owadubulayo ekufasitela lewetela wasebenzisa ama-bump stock lawa ukudubula ama-rounds edlula ayinkulungwane. Kubuyiselwa lesi isinqumo emuva, amalunga omthethwandaba ophakemeyo amaningi athi uhulumende kamnumzana Trump wadlulisa amalawulo ngokumisa ama-bump stocks. Isinqumo lesi sibangela ukuthi udaba lwemibhobho lube yinsika yalomkhankaso okhetho lokudinga umongameli. Umkhankaso kamnumzana Trump uthi abeMelika kufanele behloniphe isinqumo sedale eliphezulu ele-High Court. Ngolwesihlanu, umnumzana Trump utshele umbuthano lapho ebekulomhlangano we-rally eFlorida ukuthi enganqoba kukhetho uzahlonipha amalungelo okusetshenziswa kwemibhobho amunyethwe isisekelo sombuso weMelika.
We got to get people, gun owners, you're not going to have your gun very long if you don't. Because they want to take everything.
Kufanele sithole abantu labaningi bemibhobho ukuthi bevote. Awusoze ube lombhobho wakho okwesikhathi eside ungekela. Ngoba bafuna ukulithathela konke. Bafuna ukuthatha imibhobho yenu. Bafuna ukulithathela inhlamvu. Bafuna ukubhidliza isisekelo sombuso.
Umkhankaso kamongameli Joe Biden uthi kufanele kubuyiselwe ukusetshenziswa kwe-bump stock. Asizweni umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris.
When we think about the decisions others are going to make in November, there's a clear contrast between
singacabanga izinqumo ezizathathwa ngabavotayo ngenyanga kaLwezi. Kuyacaca ukuthi kulomahluko phakathi kwalapha esimi khona lalapho okumi khona owayengumongameli. Singakhohlwa ukuthi wayengumongameli wathi abantu bakhohlwe ngakho esisho udlakela lwezemibhobho e-America. Singakweyisi lokho, asizwisiseni ukuthi silekhono lokukhetha okuqakathekileyo. Abasekeli bakamnumzana Donald Trump enkundleni ye-Congress bafuna abanini bemibhobho basebenzise ama-bump stock. Asizweni umnumzana Byron Donalds omela iFlorida enkundleni ye-Congress.
The bump stocks, if you will, is really just a brace.
I-bump stock uyafana nje lokuphathisa umuntu nxa elimele engalweni kodwa elokhu ekhona ukudubula. Lokhu akutsho ukuthi bazadubula abantu makhaza, akukaze kutsho lokho.
Abasekeli bakamongameli Biden e-Congress bathi isinqumo somthethwandaba ophakameyo sizabangela ukufa kwabantu. Nanko amazwi kamnumzana Adam Schiff omela iCalifornia e-Congress.
Without a doubt, there'll be some future tragedy utilizing these bump stocks.
Angithandabuzi kulokuzima phambili ngokusebenzisa ama-bump stocks la. Sizazibuza kungani kufanele senze lokhu, kungani kufanele sihlale lalokhu.
Uphenyo oluqhutshwe yi-Pew Research Center lubonisa ukuthi abantu beMelika abayi 1/3 ngabanini bemibhobho. Kungakafiki inyanga yokuvota ekaLwezi, umthethwandaba ophezulu ukhangelelwe ukwethula isinqumo solunye udaba oluphathelane lemibhobho olokuthi labo ababangela udlakela ezindlini bengayisebenzisi. Lolu daba lilulotshelwe intatheli izindaba yeVoice of America uScott Stearns lalwethulelwa yiStudio 7. Abacha eZimbabwe bathi akula sizathu sokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child ngoba babhekane lenhlupho ezigoqela ukuswelakala kwemisebenzi lokunye. Kodwa uhulumende uthi uyakulungisa konke lokhu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Usuku lolu ngolokunanza imisebenzi yabatsha kulandela okwenzakala kwele-South Africa lapho abasakhulayo abavukela khona uhulumende wabamhlophe woncindezelo ngomnyaka ka-1976 besithi kumele kuphele ukukhahlanyezwa kwabansundu. Usuku lolu lunanzwe ngesikhathi abatsha besithi akukho okubambekayo eZimbabwe okwenziwa nguhulumende ukuze behlale kahle elizweni. UMcDonald Zirudwe, omunye wabatsha ohlala eHarare, uthi ukunzima ukuthakazelela usuku lolu ubona behlupheka.
Ungakhangela kumkhonomi ekuphethe abantu abaphezulu abaphiwa ithuba yokuthi labo bephathe kubone ukuthi kuphuma njani.
Omunye njalo osakhulayo uGrace Sinyathi uyangisekela lokhu.
Inkinga isuke ibe sekuthini silezinto eziningi ezisixotshayo emazweni ethu ahlukehlukeneyo lapha e-Africa. Ikakhulu mina into eseduze nenhliziyo yami i-health care. Njengomuntu omutsha owesifazane usukunanzelela ukuthi i-health care ayikho accessible kuwo wonke umuntu. Akukho lula ukuthi namhla umuntu engazithola emithi uyakwanisa ukuyobona u-gynecologist. Ugcina uthola ukuthi lokhu sokungalabana abathiwa yibo aba-elite, yibo abathola khona lo.
Osakhulayo uNobuhle Sibini laye ukhala ngokubhekana labatsha eZimbabwe.
Sibe sincane sihlangana nenhlupheko eziningi. Ngoba vele okokuqala imisebenzi ayitholakali, i-formal sector abantu vele abatholi imisebenzi. I-informal sector yangkhona ayithengiseki lutho ngoba amapholisa abeligijimisa all day long, abala ukudla okukwanayo vele.
USharon Manala laye uthi ukuswelakala kwemisebenzi kwenza abanye babo begcine bethatha izidakamizwa.
Akula misebenzi, baningi abantu asebefundile but ukuthi uthole umsebenzi wangkhona kuyahlupha. And then futhi sikhayela futhi kule ndlala, abantu abaningi bayadubeka kakhulu, abakwanisi even uku-accessa ama-basic needs sibele akula.
Esakhulayo uMasuku Dlamini okhokhela inhlanganiso ye-Southern African Youth Solidarity odabuka kweleSwaziland uthi abatsha abaningi kabaphatheki kwezombusazwe, ngakho-ke kwenza ukuthi bengananzi usuku lolu.
Abantu abasha baqhubeke futhi baphume ngenkani umakhethwa uhulumeni, ngoba ngilapho sikhona khona ukuqinisa isifunda sethu, ukuqinisa nohulumeni nokushintsha abantu abangayifezi intando zabantu abasha nabantu bonke jikelele.
Kodwa uMnumzana Tybalt Ndlovu oyisiphathamandla sikahulumende kugatsha lwabatsha uthi uhulumende weZimbabwe wenza okuningi ukusekela abasakhulayo.
Uhulumende weZimbabwe uyaqakathekisa kakhulu abantu abatsha lezidingo zabo. Kusukela ngo-1980 uhulumende weZimbabwe usenze i-investment enkulu kakhulu ukuthuthukisa abantu abatsha. Ungakhangela ukwakhiwa kwezikolo, ukhangela ukuyakhiwa kwama-university konke nje. Ngo-1980 bekule university enye kuphela, i-University of Zimbabwe, kodwa ungakhangela namuhla sokulama-university angu-10. Ungakhangela njalo nje sibuye ku-new dispensation, uzabona nje ukuthi izidingo zabantu abasha ziyaqakathekiswa kakhulu.
U-Elisha Gumbo okubandla le-ZANU-PF laye uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhathalela abatsha.
Kunengi ebesehluleka ukukwenza ngaphambilini njengabantu abansundu esesenelisa ukukwenza lokuba lomhlabathi.
Usuku lwe-Day of the African Child lonyaka luqhutshwe phansi kwesihloko esithi Education for the African Child, Education for All. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolo Zindlovu.
Kuyaqhubeka ukugugudeka kwezemvelo emhlabeni wonke jikelele kanye lakweleZimbabwe okubikwa kudala ukuguquka kwesimo somkhathi okwenza kutshise okumangalisayo kune izulu lesikhukhula njalo kube lesomiso. Kusanda ukunanzwa usuku lokulondoloza ezemvelo olwe-World Environment Day okukhuthazwe ukuba umuntu wonke aphathe kahle ezemvelo. UTopas Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe kuzwekazi le-Afrika okuthiwa achabalalisa imvelo ngendlela eyisabekayo ikakhulu eminyakeni esanda kwedlula. Lokhu kufakazwa inhlanganiso yebona ngokugcinwa kwezemvelo eZimbabwe, e-Environmental Management Agency, EMA, ethi isilinganiso sokungamachumi amathathu lasithupha ekhulwini 36% semvelo elizweni sesachabalala. Isikhulumelise Emma unkosikazi Amukela Sidange uthi uhulumende uzama ngendlela zonke ukulondoloza ezemvelo.
Asikhangeleni ukuhlanyelwa kwezihlahla, izolo lokhu sikhangela ebirthday nje sikwazi ukuthi lugwadule kuphela, sibe lezihlahla funa ezidlula inkulungwane eziphiwe izifuno ezithile kulowo mhlubulo ukuthi ziyehlanyela izihlahla.
Umkhokheli wenhlanganiso ebona ngezemvelo eye Green Heart Trust unkosazana Sindwela Ndlovu uchasisa kabanzi okunye okugugudekisa ezemvelo eZimbabwe.
Ukuganyelwa kwezihlahla, ukutshiswa kwamaganga, ukugejwa kwenhlabathi esithi sand poaching, lezinto nje ezitshiyeneyo ezihlukumeza imvelo.
Osakhulayo ohlala eVictoria Falls uFaith Sibindi uthi isomiso esiselizweni kukhanya engani sidalwe yikugugudeka kwezemvelo eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Sembe indaba lonyaka bakithi sazama sibili ukuthi silime kodwa hayi kwehlule. Sesile nama-NGO nalokuthi asiphathise ngokudla ngoba kweminye imizwa odliwa kanye ngelanga. Sesitshonisa abantu bethu ngendlala, asazi ukuthi siyophephelaphi.
Kule mithetho yakuleli ebalisa owe-Environment Management Act leziqondiso sesivumelwano se-Paris Climate Agreement esisekelwa ngele Zimbabwe okumele kuvimbe ukutshabalala kwezemvelo. Kodwa kukhanya lokhu akuncedi kangako ngoba imifula lokhu igcwala inhlabathi, abantu bagamula izihlahla mahlayana, kuthunqiswa intuthu santando njalo kulahlwa izibi emadolobheni endaweni yonke. Umnumzana Daniel Molokele omele iWange East edalele iPhalamende usola uhulumende weZimbabwe athi wehluleka ukuvikela ezemvelo.
Umuntu olomlando ukuthi ni ancedise abantu ukuthi bavikele mbe bawondle kuhle imvelo nguhulumende. IPhalamende yeZimbabwe ilakho ukwenza imithetho yokuqinisa khonokho, kodwa okwamanje kukhanya kuyabe kusonakala ubukhokheli obuvela uhulumende.
Istudio 7 izame ukuzwa imibono kahulumende phezu kwalolu daba, kodwa abaphathintambo bohlangothi olubona ngezemvelo ababalisa unkosikazi Sithembiso Nyoni bebengabambeki kobumakhalekhukhwini. Umnumzana Omega Sibanda okubandla lezano PF uyakulandula ukuthi uhulumende kenze lutho ekuvikeleni ezemvelo.
I-government iyasebenza iyazama ukuthi kube right. Kanti abantu phansi ngapha, ngizaqala ngabo sabhuku abaphonga unika abantu izitanda yonke indawo, abantu sebegamula izihlahla bayenze yonke into. Ube sugangela-ke lokhu esukuthi yikugejwa i-mining ezingekho emthethweni kahulumende, abantu bayagebha bashiye kula magodi yonke indawo. Ngakho-ke i-environment khonapho siyayidestroya, yithi esenza ukuthi sibulale ilizwe lethu.
Okunye njalo okugugudekisa ezemvelo eZimbabwe kugoqela okwenjiwa kwamatshe alegugu okungekho emthethweni, ukulima ngendlela ezingaqondanga, ukutshisa amagusu mahlayana, ukusika utshani endaweni lapho obuvikela khona inhlabathi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Lingakhohlwa ukuthi luyalandela uhlelo lweStudio 7 lamhla ku-Live Talk, lapho kuluhlelo lwabatsha olwe The Connection esabe sixoxa ngokubotshwa kwamalunga ebandla le-CCC. Singake shukane sihlobo ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwe ngempela viki amiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okuqhuba umhlangano ongekho emthethweni lokuzama ukutshotshozela udlakela eZimbabwe. ULucy Yasini obeyintatheli izindaba ye-Studio 7 kasekho. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, njalo abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Pilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.